Wonke umuntu kumele ukuthi kube khona izinto azenzayo ukuze aphile, okufaka phakathi kuko ukusebenza, akhokhelwe, akhone ukondla umndeni wakhe, azondlena naye. Into esemqoka ukuthi abantu bazi ukuthi ukuphila ngezinto zokuphiwa akunalo igalelo empilweni. Siyakhuthaza ukuthi abantu mabasebenze, bafake amandla ezintweni abazenzayo, zibe izinto eziyikhwalithi, izinto ezincomekayo ukuze kuthi baqhubeke bathole imisebenzi emisha. Siyabonga.